kutshengisa ukuthi ingqondo yakhe lokhu isisempini, ngoba kulengqondo leyo ukuthi amabandla abusayo especially Africa ngamabandla alethu uzibuse, and yena ekucabangeni kwakhe ukuthi uzibuse lowo usho ukuthi abantu kumele bacabange njengamabandla lababusayo, bengacabangi ngendlela abafuna ngayo, babe lama alternatives ukuthi bayakwazi ukuthi nxa kulokhetho bakhethe inoma nguphi umuntu abamfunayo. And inkulumo yakhe njalo itshengisa ukuthi labo abathi ama-election or ukuthi ukhetho lwatshontshwa bengabe beqinisile. Ngoba nxa ungatshontshanga wena ekhethweni, why engazithuleli ayekele izekhi lamakhoti lalabo abathi ama-election impumelelo yokhetho engekho right, bahambe enkantolo bayeprove emakhoti ukuthi lokhu kwangekho right, azithuleli. So ngokubona kwami mina inkulumo leyi iyahlukumeza abantu and njalo iyahlukanisa abantu.
Siyambona ubaba uMnangagwa usebenzisa amazwi alulazayo njalo athukayo nxa ekhuluma ngoChamisa labebandla lakhe le-CCC. Uthi ngama-small boys abafanyana, abuye athi yizikhothamathe, izibukasungata ngesishona. Ungathini ngalokho?
Yikho nje okokuqala ukuthi uyehlukanisa abantu, uletha ubandlululo ebantwini yokuthi sokulalabo abantu bantu abeZimbabwe ngabantu abavotela iZANU-PF. So laba abangavotelanga iZANU-PF lalabo abasemabandleni angaso ZANU-PF akuseyibo bantu. And inkulumo leyi abalaleli kumele bananzelele, inkulumo ezinje yizo ezasilethela ama-genocide e-Germany, ama-genocide e-Rwanda, even le-Gugurahundi genocide, into yokulabhela abantu engani kasibo bantu. The next step ukuthi nxa ungathiwa abantu laba abasapota amabandla angeso ZANU-PF kababulawe, ngoba of course sokuthiwa kasibo bantu ngabafanyana izikhothamate kwathinithini, kwenza kube easy ukuvayoleta ama-rights abantu abanjalo. Inkulumo enje awungeke wayikhangelela emuntwini ongumongameli, even emuntwini onengqondo ezipheleleyo ongasomongameli ozihambelayo estreetini.
Njengoba i-CCC isithi isisungula uhlelo lokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, ngakolunye ihlangothi sibona uMnangagwa isithi amajele akalabantu abamelele labo abangathandi ukungena esitaladeni bephula umthetho. Singabona amazwi anje eluphazamisa yini uhlelo lwe-CCC? Kungaba yini abakuqoqayo?
iZANU-PF singathi ibandla elingelamahloni ngendlela eliphatha ngayo abantu. Singakhangela bonkarivume labo Job Skhala indlela abaphathwa ngayo. Lokhu uJob Skhala into ayibotshelwayo ayikhanyi lokhu esejele nanamhlanje. So ukusebenzisa kwamajeli iZANU-PF project ngokubona kwami kuphuma mgceke ukuthi amajeli ayisiwo abantu abawonayo, but ngabantu abafakwa iZANU-PF ukuthi nxa befuna ukufaka abantu emajeli bayabafaka, whether bawonile kumbe abawonayo.